Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana lamanyathelo athethwe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa ngoba usethe ngolwasemzini iSouth Africa iya kulevel 1. Lokho kutsho ukuthi i-curfew isizaqala ngo-12 ebusuku kuze kuyetshaya u-4 ekuseni. Phambilini ibiphela ngo-11 i-curfew bokwenza ukuthi labo abasebenza ebusuku ikakhulu ema-restaurant lezinye indawo ezithengisa ukudla bekumele bavale ngo-10. Senzele ukuthi izisebenzi zibe sezifikile ekhaya ngo-11, kutsho ukuthi khathe sebezavala ngo-11 zibe sezifikile ngekhaya ngo-12. Lokho siyakwamukela ngoba nxa sisizwa bathi bona abasebenza kulezo ndawo abantu baqala ukudla ikakhulu ngempela viki ngalezo zikhathi lokuqala ukuthi banathe, laba bathengisa utshwala bese bengani balahlekelwa kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza khona ngapho zinenge esezabuyela emsebenzini yini?
Abantu abanengi balahlekelwe imisebenzi ngoba esikuzwayo ukuthi ema-restaurant kumbe lokho obizwa lwasemzini kuthiwa i-hospitality industry 30-40% yalezo zitolo mba ama-restaurant lawo kavulanga. Lawo avulileyo abantu basebenza beshare ama-hours ngoba kabasebenzi ngendlela abavele kumele basebenze ngayo. So abantu basebenza okokutshintshana ukwenzela ukuthi labo bathole ukuthi baziphilise. Yikho ke abantu balahlekelwe imisebenzi. Yebo ye akhona amakampani avulileyo abantu ababuyeleyo emsebenzini. Nesikunanzelelayo kodwa ukuthi labo abasebenza emahofisini ubunengi babo basebenzela emakhaya. Abanye nxa ukhuluma labo kuyasebenzeka, abanye kakusebenzeka emakhaya. Yikho ke lezi taradeni zegolo zathola ukuthi ngesikhathi sekuseni lesikhathi santambama izimota kazanengi kakhulu ngendlela ezibanengi ngakhona nxa kuyikuthi kuvele kuyasetshenzwa.
Utshilo uRamaphosa ukuthi liphezulu mpela inani labezempilakahle asebehlatshiwe ijekiseni. Kodwa eZimbabwe sibona abongi labodokotela abanengi bayala ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China. Ungathini ngalokho?
Okusihluphayo ngakithi ngohulumeni weZimbabwe ukuthi uhulumeni wamasosha uhlupha ngokuthi kachasiseli abantu kuhle. Amasosha njoba vele umphathi intambo wezempilakahle elisosha bajwayele ukupha i-command ukuthi uyatshelwa ukuthi yenza lokho. Isosha enkambeni kalibuzi ukuthi lokho kumele ngikwenzeleni.